porque elas batem com o dado. E na vacuna, nova, a Urangela, ou a Fogontista, ou do outro, okuningi engangubone mina ukuthi ungangena kakhulu ku-social media uba nelinye lizwe lezimbabwe ungangena esikhathini likhulumisana nje ungena futhi kwelinye ilizwe lezimbabwe ekwasinye isikhathi i-social media iyenza ukuthi sixabane ikanti-ke iziqiniso lenzo ukuthi kunabanye abantu engayaba abahlukuluzekayo kakhesi siyazama kuyazanywa ukuthi abantu bangaze babuthana abantu bangaze bahambahamba abantu bangaze bethu eyakwenza ukuthi sijikeleke kulesi sifo kodwa usubona abanye abantu abakulalela abakunanzi khonoku okunye ke siyavuma ukuthi kwenziwa ukuthi abanye abantu engani babe belambile kumbe ama-resources abo sefelile kodwa kumele ukuthi sizame njengabantu bezimbabwe ukuzwisisana ukuthi sikhulumisane kuhle thina njengohulumende don't endorse abantu abahlukumeza abanye abantu njalo kasisekeli abantu abacindezela abanye abantu sifisa ukuthi umuntu wonke azizwe ekhululekile ezimbabwe umuntu wonke aphathwe kuhle umuntu wonke ahlonitshwe ukuze lokho kwenzakale ukuthi sisondelelane sixoxisane sibonisane laba ababe bephethe umthetho bahloniphe abantu ababagcinele umthetho nathi futhi abantu sihloniphe umthetho oyakukhona ezweni khonokani ukuxoxisana lokusebenzelana ndawonye mina yikho engikuthandayo kwakwenza ukuthi ilizwe lethu lakheke
kodwa singathi zikhona yini lezo inhlelo eziqhutshwayo kathesi ezokuthi ilizwe lakheke njengoba sibona abanye besola inkulumo kamongameli eyokuthi ngabahlamuki abachothozana laye abanye basebenza lamanye amazwe zikhona yini lezo nhlelo zokukhulumisana
inhlelo zokukhulumisana zikhona bafi kodwa abanye abafuni ukungena kuzo kanti bakwazi futhi ukuthi Collective and Reconciliation Commission. Sekube le Anti-Corruption Commission. Wonke lawo ngama-independent commission. Okuthi abantu ngabe bayawasebenzisa ama-commissions la. Ukuthi kathesi lapha behlukuluzeka. Ngabe kule gender commission futhi abantu baye kuwa ama-commissions la. Sibone ukuthi bona ama-commissions la yibo sokumele ukuthi kathesi babone ukuthi bahlanganisa abantu and then ngenxa yokuthi sisebenzise all these commissions ezikhona sesi siya ku-social media singakasebenzisi ama-channels lama-institutions abekwayo ukuthi ahlanganisa abantu.